So we zika descend of a VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 29 zibandlela 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu namhlanje, abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change bayabhaxabulwa ngamapholisa ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Ibandla le MDCT lithi amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla elitsha lingakaqhubi umhlangano weCongress.
Akusonto entsha esibatshela yona ngokomthetho uhlala ukhuluma ukuthi iZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi kuvela kuliphi iqembu, ukhankasa njani.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isilobele umholi womsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation icela ukuba amabandla wonke ezombusazwe aphiwe amathuba alingeneyo okuphuma emsakazweni lo ngesikhathi sokhetho. Sizalethulela impumela yomdlalo wenguqu eSouthern Region Division 1 kuviki yesithathu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo likazulu eZimbabwe Human Rights Monitors Platform ithi abalandeli bebandla le Citizens Coalition for Change bafaxabulwe ngamapholisa izolo eHarare ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Linhlanganiso ithi abasekeli bemandlaleli abayisithupha bebevalelwe enkambeni yeHarare Central lapho abachaywe khona omunye waze wephuka ingalo. Ibandla leCCC lisebenzisa umbala olithanga njengempawu asenelisanga ukukhuluma lamapholisa. Imfanekiso yabantu laba abachayiweyo ikhona kupheji yethu ye-VOA Ndebele /Facebook. Kolunye udaba, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi lizalungisisa ingxaki ezabangela ukuthi kube amalunga amabili ancintisa isigaba sinye. Sixoxe lomkhulumeli waleli bandla koBulawayo, umnumzana Swithan Chirowodza.
Hayi, silokujabula ngoba sesilungisile udaba lwempophoma olukade luzaphazamisa abantu abavotayo. Ubaba ubekuthemba Nyathi usekhiphile amaphepha akhe ezek, kusitsho ukuthi ukhansela Donaldson Mabutho nguye osezamela ke iCitizens Coalition for Change empophoma empowers. Silokujabula njalo ngoba kutho ukuthi akusoke kube lokudonselana ebantini abasisekelayo.
Manje lizathatha manyathelo bani ukulungisisa lolu daba ukwenzela ukuthi lungaphindi njalo kukhetho oluzayo?
Iprovinsi yakoBulawayo ayikabi lesinqumo ngodaba lwe-Ward 26. Kanti ukuthi umhlangano oyawuba khona ngesonto yiwo ozacubungula indaba le. Ibe umhlangano lo sikhayela ukuthi uzawuba lempumela enhle ezasilethela i-candidate eyodwa emganwini. Ithemba lethu yikuthi kuyawuba lento enhle.
Umnumzana Swithan Chirowodza, isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le MTCT lithi amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change alokhu engamalunga alo nxa ibandla leli lingakaqhubi umhlangano weCongress. Umgcini ngcebo waleli bandla umnumzana Thapiwa Mashakada wethule umbiko othi labo ababhalisa ukuncintisa kukhetho lwama-by elections bengabikanga ukuthi sebeqeqebuke kubandla labo belokhu bengamalunga ebandla le-MDCT. Ibandla lezaphu lithi alenelisanga ukufaka abantu abeneleyo abazalimela kukhetho lwama-by elections ngoba lisalendingeko eziningi kakhulu ezizakwenza kube nzima ukuthi likhankasele ukhetho ngokugcweleyo. Kodwa umkhokheli waleli bandla umnumzana Sibangilizwe Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi baphakathi kokulungisisa konke okungaba yingxaki phambilini kokhetho lelizwe jikelele ngomnyaka ozayo. Unkomo ubelomhlangano lentatheli izindaba eHarare namuhla ngemva komhlangano waleli bandla weNational Council owenzelwe khona le eHarare lamhlanje. Ilungelo lentathelo izindaba eMedia Institute of Southern Africa iMisa Zimbabwe isilobele umholi womsakazo weZBC icela ukuba amabandla wonke ezombusazwe aphiwe amathuba alingeneyo okuphuma emsakazweni lo ngesikhathi sokhetho lwama-by elections. Lokhu kwenzakala uhulumende esephawule umsakazo omutsha othiwa Azam TV. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Encwadini elotshelwe umholi weZBC uAdelaide Chikunguru, iMisa Zimbabwe ithi kulandela ukhetho luka-2018 idayele yayikhodla lenhlanganiso ezazikhangele ukhetho lolu, iZBC yakhuthazwa ukuba iphe amabandla ezombusazwe wonke ithuba lokutsho imbiko yawo ebantwini ibuza ukuba kuyini osekwenziwe ukulandela lokhu. Isiphathamandla seMisa Zimbabwe umnumzana Nqaba Machazi utshele iStudio 7 ukuthi balobe incwadi besithi kumele iZBC yenze umsebenzi wayo ingelaceleli sekelayo ngesikhathi sokhetho.
iZBC ngesikhathi sokhetho lolo luzayo ngo-26 March ikuthi benze okukhulunywa ngomthetho. Umthetho abakutshela wona akusonto entsha esibatshela yona, ngomthetho uhlala ukhuluma ukuthi iZBC kumele ivulelwe wonke umuntu, kungabalulekile ukuthi uvela kuliphi iqembu, ukhankasa njani. Ngakho-ke siyabona ukuthi esingathi i-nomination court ebihleli ngolwesithathu kulamabandla kakhulu amathathu, bakhona abanye sibili kodwa abakwanisa abenelise ukuba la ma-candidate indawo yonke ilizwe lonke jikelele ngamabandla amathathu.
Phinde wathi encwadini abayilobele iZBC bayikhumbuze ngesinqumo se-High Court esaphiwa ngumahluleli uJoseph Mafurise esakuba iZBC lezini papers zephula isisekelo zombuso welizwe ngokungaphi uZulu ilungelo lokukhuluma okusenhlizweni zakhe ngesikhathi sokhetho luka-2018.
Njalo sewucela ukuthi amabandla wona lawa amathathu kumele phiwe isikhathi esilinganayo kumsakazo we-radio lomabonakude i-TV esikubona kathesi ukuthi iZBC isebenza ngani, isebenzela iZANU-PF ayikhona ukuthi isebenzela umphakathi weZimbabwe. Singakhangelisisa esade sewucela encwadini esiyilobele iZBC ukuthi sikhangele okwaphuma emthethwandaba ukuthi siyathola ukuthi uJustice Joseph Mafusire wathi iZBC ebingalandeli isisekelo sombuso welizwe ngoba ezange inike amabandla wonke amathuba alingeneyo ngokhetho luka-2018.
iMisa iphinde yathi isadashi kumazwi ayo ngemva kokhetho luka-2018 yaveza sobala ukuba iZBC yasekela ibandla elilodwa iphazamisa umthetho we-Electoral Act lemigoqo yesadashi Principles and Guidelines Governing Democratic Elections. Imizamo yokuthola icele leZBC ngalolu daba yehlule kodwa abeMisa Zimbabwe bathi kayikaphendula incwadi yabo. Kunjalo nje umphathintambo wokuthula kwemibiko uNkosikazi Monica Mthwangwa izolo uphawule ngokusemthethweni umsakazo omutsha othiwa yi-Azam TV. Lo msakazo uzaba nezitishi kumbe ama-channel aqala kukhulu siyafika kukhulu lamashumi amathathu. Lo msakazo ubikwa uphansi kwenkampani ye-Blue Ribbon, njalo abafuna ukubukela bazahlawula amadola emelika amahlanu kumbe alitshumi lanhlanu kusiya ngokuthi umuntu uyabe ekhethe ziphi inhlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamlela ntwandwe, lamlela Lamlela mshweshwe, lamlela namba wakho wembula. Lamlela ntwandwe, lamlela
Zekwanda sezidlela evalweni kulandela ukuhlaselwa ngamasela ahlome ngamahloka kanye lamabhemba athathela uZulu imali abuthe ukuthengiswayo ezitolo. Kuviki edluleyo bahlasele esukwe lapho abantshontshe khona imoda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi eziqoqwelazo zithi azisabugodi ubuthongo kulezi nsuku ngenxa yezigebengu lezi ezihlasele busuku lapho iningi labantu lilele. Umnumzana Tommy Francis Ncube oyisakhamuzi esuke ku-Ward 18 eGwanda South ole mnyaka yokuzalwa efika phosa amashumi ayisishiyagalombili 79 ngomunye walabo abahlaselwe izigebengu kuviki edlulileyo. Uncube uthi waphaphama ebusuku esizwe inkomo sezingena ekhaya nangelandisa.
Khonaphana ngangizithinta inkomo lezana ngale ngathotshwa. Ngemva kwami ngapha amathotshi azabonanga aba maningi. Khonokho asembizwa kuthiwa buya lapha mdala, mina ngasengikhangela ukuthi laphana sekule ngozi. Ngakuhamba ngenyovani ngibuyela emuva bangitshaya ngenye into ngawela phansi engayizanga ukuthi isimbi iqala kathi enganani. Ngahle ngafa ekhaya ngaleyo mama. Umama laye wacasha lokhu ngawufana okuncinyane nya nthe mpapa mahlaba umkhosi waze bavuka kanti abagijima babiza abantu. Bangithatha ngemota zabo bangisa esibhedlela eGwanda ngafika ngathungwa.
Ngemva kokuhlaselwa lokhu umnumzana Ncube usele selelihle lilodwa kukanti imota yakhe lokhu ngakabonakali.
Khuluma senkobulawayo sebengithungile sebempantshazelile ihlo lilodwa lekhanda ngapha sengithungiwe. Angazathi sokungconjana angikwazi ukuthi kumbe zasila. Kodwa ke sengiphumile esibhedlela ilihlo alisekho lihle laphuma lekhanda lithungiwe. Thelezime eGwanda Ward 18 siyaganyulwa emakhaya. Thathela bangithathela le moto yami ithethwe so ayikho ithethwe idayina eToyota.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi samawane uWard 18 uthi kuyadinga ukuthi inkamba zamapholisa zakhelwe bucwadlana lezakhamizi ukuze lapho behlaselwa babikela polisa ngokuphangisa.
Kucela ukuthi uhulumende noma inkamba aluyasondela ebantwini bakithi kulezi ndawo ezinjengeGaranyemba lapha kithi eGaranyemba kube le camp eGaranyemba. Sasacela sayisadini ukhansili wahamba kaninginingi kuyacela. Manje kathesi ugingi sobukhona ngoba anytime uyezosiqoqodela ubusuku noma yisiphi isikhathi uzozokuthi esitolo sokuredio. Kathesi nje ngikhuluma basanda ukuredio esitolo seswitcha ngale bacha umfana bakithi bamthathela imali bathatha izinto zonke esitolo konke bathatha kodwa kababoshwa bonabo bantu.
Umnumzana Miklas Ndlovu ukhansila kaWard 18 eGaranyemba udosa amabhizimusi kanye lezakhamizi bakhathazekile kakhulu ngalezi zehlakalo zobugebengu.
Hayi simo kuWard 13 mayelana lobugebengu sethu sokumangalisayo. Osomabhizimusi lezakhamizi jikelele zidlela evalwini njalo zididekile zilemibuzo engelalo yedwa ongayiphendula. Hlazana behlasela eswitsha bebezame eGaranyemba endaweni ezimbili behluleka ngoba bafuqa izivalo ontombazana ababephakathi behlaba umkhosi baqhubeka okokuthi ngaye izivalo zazingagcinanga bebezangena.
Kungakho Ndlovu uthi sebenxusa abatsha uthi basebenze njengamapholisi esigaba ukuthi lobo bugebengu bunqotshwe.
Okwethusayo kakhulu yikuthi lezi zigilamkhuba kazikabanjwa vele le makhaya kusacheleswanga ikakhulu labalezimota badlele evalwini. Njengewadi besike sacela ukuthi kube le base yeGaranyemba ngoba igugu ikhatshana njalo sinxusa abatsha baqoqane esigabeni ukuze bancediseyane lamapholisa. Hayi simo sibi kakhulu bakithi sibo kunye okumangalisayo okokuthi uyadinga uswele ukuthi kathi ngabantu bani abane abangabanjwayo kuvele ungeboni la ngalichona lise ungazange uze ewadini akuyaba kwezinhlanhla emangalisayo
izigebengu lezi zihlasela njalo ezitolo zesamlodi yonalinyanga isikhulumeli samapholisi ezansi yamandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ng-Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz short wave. Okwamanje ngidedele emuva ngilithi ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana nelami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosikazi Barbara Chanyanyiwa, isiphathamandla sogatsha lwabesifazana kubandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sicubungula amalungiselelo okhetho lwe-by-elections nangendlela abantu abemukele ngayo ilizwe elitsha laleli bandla.
Ngiyabonga abantu bayamukele ithathi leyi bayamukele kakhulu kunonobukhulu abantu bathabile lokho ngitsho sandezile ngibona i-response yabantu abantu bezileta besithi bona bafuna ukuthi iphathi le iye phambili besinika lembono abanye ngabathi bazasiprintela ama-t-shirts abanye bathi bazasiprintela ama-zambia abantu bazibuyela kodwa kula muntu ofoswayo sibona abantu bejika ama-picture abo ama-selfie besithi bona sebengenile kwi-yellow sibona abantu abathengisa emgwaqweni bethengisa bona enye ividiyo abantu benikwa amabhanana mahara besithi nansi yellow phinda myellow phinda myellow abantu thatha amabhanana ngibona izinto eziningi zithandekile ezitshengisa ukuthi khona abantu bathabile ngaliphathi. Into emangalise kakhulu ukuthi bengikhuluma lomunye umngane wami osemandarweni yena ontshela ukuthi khona yena abantu bayathaba ngephathi le enja. Ngimbuza ukuthi sele kuzwile sekufikile kudala khona ngapha wathi kudala kufikile abantu bani bari kufara isithi abantu bayathaba kakhulu. So engifuna ukuthi ngikutsho ukuthi sithandekile thina zange sibe ne-problem yoku-advertise iphathi le asikaqalisi thina i-marketing eyephathi asikayiqalisi thina eziphathi. The citizens have marketed, seven markete ibandla labo bodwa thina singakaqalisi but ingkhona sibuya sesiza ebantwini kuhle kuhle ukuthi lokhu yikho isimbu yethu ini kanje i-t-shirt yethu izabe ikhanyeleka kanje lokhu siza kwenza so lokhu siza kwenza so ingkhona sizabuya njengebandla but engujabulelayo ukuthi abantu sebezi advertise iphathi yabo akula muntu ongakwaziyo for your own information ku-Twitter sandekile it's yellow and what's trending ku-Twitter the name Chamisa itself is trending.
Sesikhangela ukhetho lwama-by-elections la liqhuba njani imikhankaso yokuthi abantu balivotele njalo babekwazi lokuthi sokulibandla elitsha.
Zama ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi siyenelisa ukuthi sikankase endithanda ukuthi ngikugcizelele futhi ukuthi kwezinye indawo i-MDC alliance ekabonzora bayehlulekile ukuthi ba-field amanye ama-candidates so kithi i-walkover lokho vele i-walkover leyo khangelela ukuthi kube lokukhankasa okulokuthula sikhangelela ukuthi kube lama-elections alokuthula sikhangelela ukuthi izeki ibe independent thina njengebandla elitsha sikhanyelele ukuthi i-by-election leyo abantu yibo abazakhuluma abantu bazazikhulumela ngenxa yokuthi ukhetho lolo bekungamelanga sibe lwayo abantu abarikholwayo ngabantu ababekhethwe ngabantu so abantu bona bazadecide ukuthi bafuna ukubabisela kumbe abafuna ukubabisela ama elections ka 2023 wese siwakhanyelele kakhulu siwakhanyelele njani siyakwazi ukuthi kule bits le ebuyayo sesivuthanisile izinto ama flyers sesivuthanisile ama materials esifikwasebenzisa kulabantu abaningi asebebuyile abazivele endwane ezijeneyo abafuna ukuncedisa
lo nkosikazi Barbara Thanyanye wayisiphatha amandla sogatshalwa besifazana kubandla le Citizens Coalition for Change iCCC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha Washington D.C.
Siyabonga sithandekile. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association. Mnumzana ungasitshela ukuthi udubo lolo olokudubuka kwamasiwa luhamba njani indaba lungalungile
udubo esihlangana lalo kobulawayo olokudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza yezambuzi udubo solusabalele kakhulu edrobheni lakobulawayo amalokitshi amaningi ahlangana lalo ludubo okuyikuthi imbangela zakhona zingaba ziningi okwakuqala singakhangela ukuthi i-infrastructure kumbe wona amapipe lawa iwathwala leyo ngcekeza avele asemadala amaningi akhona asele more than 50 years asegugudekile asegugile phinde sikhangele futhi inani labahlali asebekhona kobulawayo inani labantu asebesuka emaphandleni bazohlala emadolobheni akobulawayo edolobheni lakobulawayo labanye asebesuke kwamanye amadolobha bazokuthi cwi kobulawayo inani lakhona selisesabeni khonokuyana kwenza ukuthi ukusebenza kwalezo mpompi zigcine sezithwala nzima ngoba sokungazanthwa sokule overload kugcine kudubukile ngenxa yokuthi abantu sebeflasha njalo nje izindlu sezinengi kakhulu njalo abantu abahlala phakathi kwalezo zindlu labo sebebanengi kakhulu khonokuyana sokuthwalisa nzima esingathi yisystem yamasuwa kokunye njalo nje sikunanzelelayo ukuthi i-city council ukulungisa kwayo lezo mpompi kakusenjengakudala ukuthi kwakusithi kungadubuka ekuseni ngemva kwehola kumbe amahola amabili sebefikile abantu bazolungisa kade sikuyahlala isikhathi eside gcineke sokumemetheka kudubo loluyana isuwa liyani sigeleza isingena emagumeni abantu isiyaphutsha khonale njalo okwenzakalayo ukuthi ngazufaka isikhalazo report kuyathatha amalanga kumbe amaviki bengazange banyikinyeke so sokuhlangene nokuziphatha kwezisebenzi zekhansili ukuthi nje abaningi bakhona sebengontando kayiphikiswa abasethuswa ukuthi izakhamizi zakobulawayo eziyizwe ezibaqhatshileyo zithini
kungakuyukuthi umunicipala uyehluleka na kumbe imali kayikho yokuthi enelise ukulungisa khona
umunicipala wedolobho lakobulawayo ube lenhlanhla ngoba ukuthole ukuncediswa ngezimali libhanga le-African Development Bank ngaphansi kohlelo akade belubizwa ngokuthi i-BSWIP bulawayo Water Sewer Service Improvement Program obelule mali eningi kakhulu imali yemelika esikade sikhangelela ukuthi udubo lwamasuwa alusoze luphinde lube khona program leyi ibikhangele kakhulu ngumuyi osanda ukusichiya umanjinela uSimela Dube bekuyiprogram kade sikhangelela ukuthi udubo lwamanzi udubo lwamasuwa in terms of piping luzachiya luyiqedile ingakwaziyo ke njengabahlali bakobulawayo ukuthi imali yonke leyana iyehlulekile ukuthi chilungisile idolobho lakobulawayo lasala lihlanzekile singasaphinde ukubona amasuwa esuka sikunanzeleleke singabahlali ukuthi kutsho ukuthi i-priority ye-BCC ayisuke inanzelele ukuthi amasuwa azagcina letha umkhuhlane ngendlela adabuka ngayo ngoba siyoduka oluqalisa kwathesi. Abantu bagcineke besiba lomnakano wokuthi mhlawumbe imali uyabe kumele iyelungisa lawo maphayipha amasuwa igcina mhlawumbe kanjulu yakhangela okunye okungamelanga kukhangele okugcina kusenza ukuthi udubo lwamasuwa luqhubekele phambili. Sike sabona nje kuhlokohlokozwa kebompophoma ngale kulesuwe kade ngathi uyahlupha kwangathi akuyalungisiswa sahamba konke kibosasti ngale kwakhanya nje ukuthi hayi kulokhu khona ongathi akuyenzakala kodwa udubo lwamasuwe emawadini amaningi lulokhu lumemetheka. Osokufuneka kathesi ke ukuthi amasuwa abe yi-priority kukhansil yakoBulawayo ngoba nyaka yonke abantu bakhala ngamasuwa, amasuwa angena ezindlini, amasuwa abantu bahamba bebanyathela geleze emgwaqweni. Okungakho ke kutshengisela ukuthi i-department ye-engineering yona leyana yiyo sokumele ke iqaphe eqolo njengonwabo njalo labakhangele ngezimali ekhansini babone ukuthi imali bayayirelease yona le ebhadalwa izakhamizi ukuthi kuyelungisiswa udubo lokulungisisa impompi zamasuwa lezi lanxa sokuthe kwaba le mali evele kwezinye indawo izophathisa uBulawayo yona le imali okuyabe kumele ikhangele ngezamasuwa kube yimali eqondana lezinto zamasuwa ingaze yaqanjulwa sigcine sokubona sibona sokuthengwa-thengwa izimoto eziningi-ningi ekukanti amasuwa kalungiswanga.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa naye kuhlelo Liphuma Lendaba Lithone Lendaba. Kwezemidlalo. Lewange lilahlekelwe imiklomelo okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Okuningi asikuzweni kuntathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji elandisa ekoBulawayo.
Iqembu lewange libe ngushikilo bhanqa 0-0 lele Ajax Hotspurs emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-White City namhla emini. Iqembu lechipangano belinqobe kuyo yonke imidlalo ebeliyidlale phambilini kwalo wanamhla, njalo umqeqeshi weqembu leli uBongani Mafu ukhale ngamathuba abafana bakhe abehluleke ukuwasebenzisa.
Ngibona ngathi namhla sikhuthe amathuba amaningi kakhulu. Nxa ukhuthile amathuba athole i-result, so kumele sesebenza ekuqeqeshweni ama-chances.
Impumela yanamhlanje itshe iqembu lewange lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Umqeqeshi weqembu le-Ajax Hotspurs uBoka Ndebele na uthe ujabulele ukuba bayenelise ukuvikela isango labo namhla.
Thina sithabile ngoba emagemini onkade sesiwadlalile besihlohlwa, namhla sizamile ukuthi singahlohlwa. It's an achievement yokusibona ukuphumelela kwe-team.
Elinye njalo iqembu eliphunyukwe yimiklomelo okwakuqala kumidlalo yalonyaka ngeleRatanang lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Quality Foods enkundleni yeluveve. Limpumela itshiye lalo iqembu leRatanang lile miklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo emithathu. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMountain Climbers libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Mossi Rovers. Kwaba lempumela efanayo phakathi kweKasmine leSiu, lazo ezigqede kuyi-1-1. Kwathi lo mdlalo ubuphakathi kweBoson 90 leMainline lawo uphele kuyi-1-1. Kuthi ngaseBhinga iqembu leBhinga lidliwe nge-1-0 ngele Arinel. Kusasa ngesonto iqembu leIndosa Ukusa lizadlala lele emakhandeni ngaseluveve ngehola le-12. Kuthi iqembu leZimbabwe Saints lona lizadibana lele Talent Vision ngehola lesithathu emini enkundleni ye-White City. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanje.
Ngakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change bayabhaxabulwa ngamapholisa ngenxa yokugqoka impahla ezilombala olithanga. Ibandla le-MDCT lithi amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change alokhu engamalunga ayo. balo nxa ibandla elitsha lingakaqhubi umhlangano weCongress. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.